Yeah, i-bonus ilungelo sivile. So kakumelanga ukuthi uhulumende aphonge ukukhuluma njalo ukuthi kakusela bonus. Lilungelo lesebenzi, lilungelo lababalisi, njalo imali esiyitholayo njengababalisi imali yinzuzo elutshwane kakhulu. Umuntu wonke uyabe esebenza elethemba lokuthi inyanga umnyaka usiyaphela laphana kuza kuba khona le bonus. Yona leyo imali yebonus imali encane kodwa imali eqakatheke kakhulu empilweni yababalisi abaningi. So kakufuzanga kube njalo. Sesikukhulumile ukuthi lokhu okulethwe ngumbiko Minister of Finance siyakwala kasikufuni kakuqondakalanga kumele ukuthi bahlale phansi njalo badinge amanye amanyathelo azayenza ukuthi i-budget yabo ihambe kuyo ayikhona ukuthi babe belokho behlukuluza izisebenzi behlukuluza ababalisi vele abathatha inzuzo encane
manje post ngabona yini ababalisi betshengisela bengena ezitaladeni kumbe bekhalala nje umsebenzi
kuba khona le mihlangano ababalisi bazakhuluma ukuthi ngawaphi amanyathelo abasawathatha kodwa le yindaba engalunganga nje. Akhona amanyathelo amaningi asemthethweni azathathwa ngababalisi athiyeneyo ngendlela ezithiyeneyo. Esifuna ukuthi sitshele uhulumende ukuthi into ekungamelanga ukuthi iyenzakale ukuthi umbalisi nxa ekhona efundise esesikolweni, nxa engaphilanga kuhle, nxa engatholi imali, nxa esizwa yena ukuthi hayi lapha ngiyahlukulu ngasoze awuqhuba umsebenzi wakhe kuhle. So lokho kakulunganga ngoba esiza kubona ukuthi siyacina thina i-service delivery ingasekho. Abantu bangakwanisa ukuthi yebo baye emsebenzini kodwa bengasoze basebenze ngaleyo ndlela okade ifanele ukuthi basebenze ngayo ukwenzela ukuthi i-service delivery ibe khona.